Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu ngeviki. Umnumzana Mandla Chuma isakhamuzi sakoBulawayo usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Ngithi lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi lapho abantu ababe befuna khona ikhesh ngoba abanye bayefuna ukuthi bagade amabhasi emakhaya okubhadala khona ikhesh okungala ikhokhesh okungala swiping. So manje kade sabantu zindwendwe zodwa abantu vele isiminye eminye akwazakali ukuthi bazayikhupha yini okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina behlalela ikhisimusi khona lapha koBulawayo kanti iningi belifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya. Ngakho sithi uhulumende ngabe uyazama sibili kumbe kukhitshona amabhondi lawo ngoba yiwangana asilethele uhlupho lapha kulelo.
Unkosikazi Sanelisiwe Hadebe ukhala ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo seziqanse kakhulu vela kusathengeki, uyazihlupha khona ukuthi siza kudlani ngekhisimusi ngoba ama-prizes sokule prize ye-USA sokule prize ye-bond abantu vela ama-queues agcwele balayinile abantu badidene vele i-prize yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bayagqokani konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba koBulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusileka kwemali sokusaffectile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngaphi sithini kubusiness ngoba abantu babuya lebond. Ibond nxa ulemukela uzithi uyangena ezitolo ezinye alisebenzi. Ibond bavuma kuphela ema-supermarket. But when you want ukuthi uthi uyathenga ezinye izinto ibond kabasasivumeli. So it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzele ukudla kuphela. Ngoba i-supermarkets are the only people abavuma ibond. Ungathi uyahamba kuma-hardware uthi athi samende bazobekutshela nge-US dollar. Uthi athi ufuna insimba ukutshela nge-US dollar. Whatever ufuna ukukuthenga bakutshela nge-US dollar. Whereas i-US dollar ngikhona kasilitholi. So thina besicela sikuthi uhulumende nxa enganceda isincede isizwele njengabantu bayo isikhiphele leli bond yalifakayo ngoba ibond leli selisithwali senziwa. Ngabuyezwa sibili fiki sibisakele upresident ngokwakhe ukuthi sicela asikhiphele ibond ngoba ibond selisilimazile asisakwanisi ukuthi siphefumule nxa ebond.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awalamali, abamavinkili amaningi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwebond note bethi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kane kumbe kahlanu intengo yedola ngebond osekuthiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela iningi seliphephela emikambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali, amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla uzalunga kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.